Thina besizen coalition for change si celebrate impilo kaBaba uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo. Siyakwazi ukuthi mhla ka 1 July 1999 ila inkosi yakhothama. Sitho njalo thina bakwethu namhlanje lilanga elakusasa esizabe sikhumbula ukusitshiya kwakhe, kodwa sikhala sinethemba ngoba wathi ilizwe leli lizalungiswa yilutsha. Siyabona sibili ukuthi into wayikhulumayo esaphila sokusenzakala. Wathi uma ufuna imali lima. Siyabona abantu bonke kulezi nsuku sebegijima ngamakhuba belima indawo yonke nje lamadorobheni sebelima. Sikhangele njalo ukuthi uNkomo wafundisa abantu wathi hlalani kahle lingabi lenketo abatshabi. Akulakula, akulamkhiwa, akulamshona, akulamzezuru, akulamndebele, akulamtonga, akulamsuthu, akulamkhalanga. Konke lokhu yizifundo zakhe ukuthi iZimbabwe zingabantu banye. Thina abe-CCC sithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa, siyabonga imfundiso wasitshiyela yona, kodwa akazange akholise independence lokukhululeka ngumuntu abamthwalisa nzima waze wabaleka eZimbabwe wayaphephela England befuna ukumcitsha. Wahlupheka umdala waze wangena phansi, kodwa khathesi sesibona inengi sebesebenzisa yena ukukhuluma kungani basebenzisa ukuthi babe lokubelo lokuthi abantu babathathe. Bamzonda ubaba uNkomo waze washona. Abanye bazigqaja ngeunity accord, hayi Chibo, ubaba wavuma wathi ukunceda lokusiza isizwe sikamzilikazi wasayina, kodwa wasitshela wathi inja ingahlali ibambe ithambo, wathi ngena nini isikhathi singafika kube selichiya. Thina besisi siyabonga ngoba konke owakufezayo lowakubhalayo namhlanje noma ekhuluma kungani kukutsha. Kazange efune udlame, kazange efune inketo abatshabi, wafuna ukuhlala abantu bazothile, abantu bebelothando bethandana.